Isabelo sezonke manje beleni silabantu abazinkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 356,000 abanelungelo lokuthi bavote ukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa kunyanga ezinhlanu ezilandelayo neliningi lalaba bantu lisemaphandleni. Okwakhathesi sekubhalisa abantu abazinkulungwane ezingamakhulu amabili lamashumi amabili lasithupha 226,000 okuthi ukuthi abedlule inkulungwane ezilikhulu lokhu bengakabhalisi. Abantu abazinkulungwane ezintathu lamakhulu amahlanu 3,500 sebebiselwe emuva lapho besiyabhalisela ukuvota ngezizathu ezibhalisa ungabi lesithupha. UNkosazana Sikhangezile Ndlovu osuke eDeweni atisa ngomunye walabo ababiselwe emuva njalo uthi sedelile ukubhalisa ukuvota ngoba kungumthwalo ukuthi athole isithupha ngemva kokubhujelwa ngabazali.
Siyaswela ukuthi senzeni ngenxa yezithupha zonaleyo ngoba singafika ngale ezithupheni bayadinga izinto ezinengi kakhulu. Njengamanje angilasithupha ngithi umama wami wathola vele engelasithupha. Bande ukuthi hambe kuya lesihlobo sami, hambe kuya lesihlobo samamakho mina ngathi umama wami.
UNkosazana Sithembiso Thuma laye osuke enatisa kuthi okunye okuyenza iningi lezakhamizi lingayibhalisa umango omude abawuhambayo labo besiyabhalisa okudala ukuthi asebegugile bazihlalele emakhaya.
Ngihamba zinalendaba 7 kilometers so mina ngakwazi ukuhamba kodwa abantu abadala bakwanisi bekuzokhala nge-transport ukuhamba so abengibakhalela ukuthi na kuyafaka i-PCR nabo eduzane ngoba nezitulo.
UNkosazana Siphiwe Mahlathini uthi okwenza inani lababhalisayo libe phansi yikuthi abasha kabaluqakathekisi udaba lokuvota njalo kuyadingeka ukuthi bakhuthazwe ukuyabhalisela ukuvota.
Endleleni eziningi nanzela ukuthi abantu abaningi bebolekise ukuvota nanzela ukuthi abadala abomama nabobaba bebesiza bezezingisi ukuvota ey'hlale ezincwadi ziyabekile but olusha nanzela ukuthi hhayi abantu abaningi bakhona
UNkosazana Anele Mnyandu yisizalwane seMawabeni esizancintisa ukhetho lwabameli bedlalela ephalamende eMzingwane phansi kwebandla leNSLP Plus Party. Uthi izakhamizi azibhalisi ngoba zisethiselwa ngabalandeli bebandla leZANU-PF.
Kulezigangi phakathi kweMzingwane ezihamba zisethusela abantu bahamba bethatha inombolo zamaphethana obufakazi bokubhalisa beshela abantu ukuthi bazasebenzisa lawo manombolo ukuthi bazi ukuthi ubani lobani uvotele bani ngesikhathi sokuvota.
Inhlanganiso ehlolisisa ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Elections Support Network iZESNI iphakathi komkhankaso wokuhuga uZulu ukuyabhalisela ukuvota njalozihamba ivota labahlabeleli abalodumo kanye logatsha olubona ngezokhetho iZEC ibhalisa uZulu. Kuviki edlulileyo ibiseGwanda lomhlabeleli olodumo uClement Magwaza leqembu leVictory Siyanqoba njalo uZulu ebabhalisela ukuvota. Sihlangane loNkosazana Mary Banda oleminyaka ukuzalwa ngamathumi ayisikhombisa lanhlanu oyedluleke ukubhalisa ngoba ezalelwe kwele Malawi kungenani lokuthi seke wavota kuleli phambilini.
Mina i-birth certificate anila, i-birth certificate yami iyalahleka kodwa kanti lila uyeMalawi hamba njani? Mina isifiso ngilazo ukuthi ngivote phezulu ukuthi ngilapha eZimbabwe angikwazi lapha kufuneka uJehova angenele.
UMfundisi uZebhediya Gobodi we-United Apostolic Church eFrancistown yena olomama osizalwane seleButswana uyenelisile ukubhalisa kodwa uthi ufuna uhulumende wakuleli ezobavotisela kweleButswana.
Sobesicela ukungawakwanisa kule namabhokisi abantu abavotela outside eZimbabwe.
UMnumzana Vincent Ndlela ngumgcinisihlalo weZesni ezansi emaNdebeleni uthi okunye okwenza inani labantu ababhalisayo libe phansi ukuthi iningi kulesi sabelo liphesheya kwele-South Africa laseBotswana. Undlela uthi udubo olumqoka ngolezithupha.
EBrunanbuck ngacela bathi kababhalisana ngenxa yokuthi babalasithupha. So sasesithika erejistri sababuza ukuthi kuyenzakala yini ukuthi babuyele kwi-ground ukuthi abantu babhalise kuthi. Bathi bazawukhangelisa ababoni bakwezazo.
Ozaphethe isihlalo sikaShalimana weZEC ezansi eMandebeleni uMnumzana Rapson Nyoni uthi kusadingeka ukuthi uZulu kulesi sabelo afundiswe azwisise ngokuqakatheka kokuvota. Ngu-Albert Ncube owendaba ze Studio 7 eMajawandeni eGwanda.